sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngolesipheli mhla ka 17 Ntulikazi 2018 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
In the interest of dialogue, I've sent and dispatched the team to request an extraordinary meeting.
Sengithumele iqula ukuyacela abesadiki ukuthi bangizele lo mhlangano engihlezi ngiwucela, kodwa nganganawa lo mgcini sihlalo wenhlanganiso yezek.
Umkokheli womanyano owe-MTC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa, ukhuthaza abesadiki ukuba babize umhlangano wesiphangiphangi lo mgcini sihlalo we-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Ilunga lemthwakazi Republic Party elizancintisa lidinga ukumela ibulala central edala leparlamente kukhetho lwalonyaka. UNkosazana Sehliselo Ndebele wethule incwadi yezikhalazo kukomishini ebona ngamalungelo oluntu. Owayengumongameli wakwele Melika uMnumzana Barack Obama namhlanje wethule isifundo ngoMandela emkhosini weNelson Mandela Annual Lecture ongenwe zinkulungwane zabantu eJohannesburg kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umkokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza abomanyano abe-Southern African Development Community ukuba babize umhlangano ngesiphangiphangi lo mgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba kanye lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuhlaziya inkinga abakhala ngazo ngokuqutshwa kokhetho elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UChamisa utsho lokhu emhlanganweni nethathela izindaba esigodlweni sebandla lakhe ele-MDCT eHarare, lapho aphinde khona inkulumo yakhe yokuthi aluyi kuba khona ukhetho lonyaka nxa lokhu abakhonona ngakho kungasalungisiswanga. UChamisa uthi usenze imizamo embalwa ukuthi abesadiki babize umhlangano ukuxazulula ukungezwani osekukhona phakathi kwabe-MDCT Alliance, izeki lohulumende.
In the interest of dialogue, I've sent and dispatched the team to request an extraordinary meeting, which I have always
said. Sengithumele iqula ukuyacela abesadiki ukuthi babizele lo mhlangano engihlezi ngiwucela, kodwa nganganawa lo mgcini sihlalo wenhlanganiso yezeki. Ngisenza lokhu njengomunye ozoncintisa kukhetho. Ngenze lokhu ngimele bonke abazoncintisa kulolu khetho ngaphansi kwe-alliance, okubalisa olokudinga abameli bezigaba kanye labomanisipala bonke engibamelayo kwezokutholiswa okufunakalayo lapho kuqhutshwa ukhetho. Nxa uJustice Chikumba engala ukungena lomhlangano, sicela ukuhlangana lawo wonke ama-commissioners akwenhlanganiso yezeki.
Utshele intatheli izindaba ukuba abomanyano we-MDCT Alliance abasoke baliphinda iphutha abalenza kukhetho luka-2008 loluka-2013, kwasekelwa yisikhulumeli sikamnumzana Chamisa uDr. Nkululeko Sibanda.
Into eqakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe abakhokhelwa ngupresident Nelson Chamisa bathi bona hayi upresident Chamisa ngeke bamvumele ukuthi angene kukhetho oluvele solwenziwe iZEC leZANU-PF olungeke luphumise impumelelo evele ebantwini kodwa evela kuZANU-PF leZEC. Ngakho upresident uthi hayi ngalelo lami nilalela abantu abantu babazatsho ukuthi kathi ngabe Isaac iqhatshwe ngubani yenza umsebenzi kabani bafuna Isaac elandele umthetho ikho lokho kwathi ngisho
uPresident uSibanda uthi sekukuZulu weZimbabwe ukuba athathe manyathelo bani ukutshengisa ukukhonona kwakhe ngeZack.
UPresident uchilo wathi abantu bazazibonela ngoba okuzenziwa i-MDC Alliance kuvele ebantwini kuthiwo ngabantu. Watsho njalo ukuthi sibhizi kunje silalela uZulu sisitsho ukuthi kathi simbuze ukuthi kathi siqhubeka siya ngakho ngibona ngani akusukuzatshwala singafundanga ukuthi ilizwe leZimbabwe ngelabantu lezife eZimbabwe ayisilo likaChigumba ayisilo likamnangagwa.
Abe-MDC Alliance bathi banikeza abeZack kusiyaphela liviki ukuba balungisise lokho abakhala ngakho lanxa bengasathandanga ukuveza ukuba manyathelo bani azothathwa nxa zingalalelwanga lezo zikhalazo lanxa beziyisitshiyagalombili izikhalazo abangazo kwabeZack. Abe-MDC Alliance bathi zimbili ezimqoka eziqondiswe kumgcinisihlalo weZack uJustice Chigumba. Lezi ngezithi udaba lokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers lolokutholiswa ugwalo olulamagama ababhalisa ukuba lelungelo lokuvota i-voters roll. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Lemtokazi Republic Party elizancintisa lidinga ukumela ibulawe central edale lepalamende kukhetho lwalonyaka. Unkosazana Sehliselo Ndebele wethule incwadi yezikhalazo kukhomishin ebona ngamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission mayelana lokungahlanzeki kwesitokisi senkamba yamapholisa e-ZRP Bulawayo Central Police Station. U-Anastasia Ndlovu usibhala ludaba ngokugcweleyo.
Inengi labantu eselithe lavalelwa okwamalanga athile enkambeni yeBulawayo Central Police Station koBulawayo bakhala ngokungahlanzeki kwesitokisi sale indawo osekubangele ukuba unkosazana Ndebele aphanyeke udaba lwakhe kuCommission eyeZimbabwe Human Rights Commission.
Ngike ngabotshwa ngoJanuwari ngayahlala laphana insuku ezimbili kungcolile. Ema toilet i-flushing system ayisebenzi futhi lento yokuflasha yakhona ingaphandle ukuthi umuntu engangena e-toilet asebenzise i-toilet alikwazi ukuthi liphumele ngaphandle liyoflasha ngoba kuye kukhiwe izivalo. So into efana naleyo mina ngiyibona ngathi not good for human beings.
Umandebele uthi uhulumende encedisana lamapholisa bephula ilungelo loluntu ngokuhlalisa abantu endaweni ezingahlanzekanga.
Sikhala kakhulu nge condition ekhona eBulawayo Central Police Station ukuthi iyama cells akuhlaleki. Thina sibona angathi akufanelanga ukuthi abantu bahlale izibotshwa zihlale laphana ngoba okuqala sikhala ngama yendawo yangkhona ingcolile, ingcole ukungcola, izingubo zingcolile, kuyanuka vele ukuthi akusi condition engahlala umuntu ngoba thina we believe ukuthi khona ma uma udetainwe kuma cells uyabe ungela ungakabi ungakathethi ukuthi unecala thola ukuthi kunabantu ababe be innocent kodwa ngendlela indawo yangkhona engcole ngakhona ayi akubona isukuthi kungakhala abantu.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Akimhlanga laye uvumelane lonkosazana Ndebele ethi abantu akusamelanga bahlale kuleyo ndawo ngoba abanye abantu baphuma sebegula.
Mbona kufanelanga ukuthi ngabe kuhlala abantu indlela amaseyo zayona ngaba kuhlala inyamazana acha abantu. Sikhangela ukuthi uhulumende wethu lo ngukhulumende lesihluku ongananzelela impila kahle zabantu ngoba nxa uyabupha umuntu umfake kumaseyo zayevele esetshenziswa ngu-Ian Douglas Smith ukuthi aphambanise abantu bakithi. Angiboni ukuthi uyabuvele ule nhliziyo labantu bakithi. Abantu bakithi baphuma sebegula sebelama-TB ngenxa yengubo ezingawatshwayo. Akuklinwa i-flushing system iphakathi iphandle kwama cells ngakho uma omunye ngasebenzisa i-toilet kuhlala kungaflashwanga bezovula ngesikhathi sabo. Sibona lokhu luncindezelo olwenziwa nguhulumende wakithi
olwela amalungelo oluntu unkosazana Abigail Mupambi laye uvumelane lomhlanga ethi uhulumende ulocuku amalungelo abantu ayephulwa mgceke ngamapolisa ngakho iZimbabwe Human Rights Commission ayikulunyise ngoba lolu ludubo olubhekane lezwe lonke
system into abangenanzeleliyo bekusenzakala because of injustice ukuthi bona bazitshele ukuthi indaba leyana indawo leyana ngiyabo zibani pho ke soon and very soon ndizabona ukuthi as justice begin to take its course labo bazoba ngama-candidate ngikhona ngale banomlando ukuthi babone ukuthi ngale kuyaba yindawo ekhwanisa ukuthi umuntu aphile under ama-conditions avunyelwa ngokusemthethweni constitutionally so again mase sikhangele indaba ye-human rights commission we are having a tendency ukuba lama commissions which are toothless ama commissions lawa lapha kumele basebenze khona sibili bakhanye sibili sibili kabakhanye phela indaba le yisondawo enja the commissions have been there and across the country I can assure you this is the situation
iningi labantu bayayisola indawo egcinwa izibotshwa enkambeni yebulawayo Central Police Station bethi ngomnyaka odlule ithe ilungiswa izitokisi zasala zilokhe zingahlanzekanga bethi amalungelo ezibotshwa ayephulwa mgceke kodwa iZimbabwe Human Rights Commission ithule ngoba kungasi kwakuqala ukusola indawo le Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, tsakazo mohle. Mina ngingu Mike Hobe umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo 18 ntambama. Namhlanje sibhaba sakhulayo ithuba lokukhankasela ukuthola isekelo kanye lokuqinisa inkuthazo yabo yokuthi ukhetho lwalonyaka lwenziwe kungeladlakela. Libona ngani ukhetho lwalonyaka luza kwenziwa ngokuthula na? Ngena kuhlelo uzikhulumele imbono yakho ngodaba lolu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo yesithi 0012024650318. Sitholakala njalo enkundleni yokuzilibazisa nokukhulumisana yebulenjini kuFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele.
Wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Barack Obama lamhla wethulwe isifundo ngoMandela emkhosini weMandela weNelson Mandela Annual Lecture ongena zinkulungwane zabantu eJohannesburg uBenedict Nhlapo usibhalo lodaba.
Enkulumeni yakhe umnumzana Obama wethule ukukhathazeka ngalokhu athi yikubuya kabutsha kwemkhuba emidala eyayilwiswa ngumuyi uMandela. Uthe kulo mfakazi wokuthi luyanda ubandlululo kukuqela kwele South Africa leMelika. Obama kutaza inkokeli zamazwe ukuthi zihambe emanyathelweni kaMandela.
Umadiba wakhokhela leli lizwe ngokukhulumisana loba kwakunzima kwaxolelwana kwaba lokhetho olukhululekileyo. Sonke sabona umusa wakhe exolela izitha zakhe kanye lokuhlakanipha kwakhe echiya isikhundla sokuba ngumongameli.
UObama uthi kuyadanisa ukuthi umnotho waleminyaka uqhubeka usiba sezandleni zabalutshwana kanti labo abanothileyo abalandaba ukuthi abayanga baphila njani. Uphinde wasola ukugxamukela kweMelika eMiddle East leminye imikhuba yamazwe abalisa iRussia lele China esithi izinto okufuze ziqatshelwe. Ubuye wethula isixwayiso esithi kulusizi ukuthi sekuvuka ezombusazwe zokwethusela abantu ukugumula abantu emsebenzini konke kusenzeka ngendlela elesiqhuba esikhulu.
Ngiyakholelwa kuphupho lukaMandela. Ngiyakholelwa kunkululeko elokulingana komuntu wonke kungakhathalekile umbala loba umhlobo wakhe. Enkululekweni eme ekulinganeni kwabantu njengokudalwa uNkulunkulu.
Izizalwane zeZimbabwe zemukele ngenjabulo amazwi kaMnumzana Obama. Umelo MDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo uthi kunenge ukumkhuthazileyo ngamazwi kaObama.
Benginesifiso sokuthi mhlawumbe uzolekethi fahla ngeZimbabwe noma kungasenzakalanga lokho kodwa ke ube namagama ambalwa achaze ukuthi abantu abasha sokuyisikhathi sabo manje ukuthi mabathathe izintambo zombuso babuse isikhathi sikabhuti omdala siphelile.
Langamazwi agcizelelwe nguNobhala webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabena.
Inkulumo lesisindo ngesizathu sokuthi ukhulumile wachasisa ukuthi ohulumende abangaphikiswayo benza kube lula ukuthi kube le corruption emazweni abawabusayo, kwinto futhi eyenza ukuthi ilizwe lingathuthuki.
Izikhulumi zonke zibonge uMnumzana Obama sithi kunenge akwenzileyo ukuphe intsha e-Afrika inkuthazo enkulu ngekusasa. Melestudio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Zokusele amaviki phose amabili ukuthi kwenziwe ukhetho kwele Zimbabwe. Imikhankaso isifike kuzinga eliphezulu. Umanyano we-MTC Alliance uqhubeka uloke ukonona ngendlela ugatsha lwezokhetho iZimbabwe Electoral Commission olufuna ukuqhuba ngayo lolu khetho. Amanye amamandla awala mikhankaso ebonakalayo ngenxa yokuswelakala kwemali. Intatheli izindaba ye-Studio 7 uChris Gande useHarare ake sikhulume la isike sizwe ukuthi kuhamba njani khonangale ke eHarare. Baba Gande kunjani?
Yaphila Baba Dube kunjani?
Ya, siyaphila kakhulu. Sizothatha sibili kuyaqhanda sibili kumahalisa eZimbabwe.
Ah, kakhulu lapha eHarare kuyabanda sibili, hayi kuyagodola kokuthi kuba abanye abazingezomkhathi bathi bona akukhanya sokuleminyaka kwagodola kwaba lama degrees angaka aphansi kakhulu.
Ye, kodwa kwezokhetho kuyachisa kakhulu, eh?
Ah, kuyachisa kakhulu kodwa ke akuchisi ngendlela obungayikhangelela ikakhulu nqa ukhangela ukubana kulaba zancintisa abaningi okungaze kubonakale kumbali yelizwe, baningi kakhulu kodwa imikhankaso yabo ngani ithelwe ngamanzi kancane. Abanye bebesithi ngumqando kodwa hayi, abanye bathi ikukhanya imali. Ayikhanyi imikhankaso, ungabhodabhoda nje phakathi lapha edolobheni ubona amaphethana nje amalutshwana atshengisa ikakhulu awe MDC akamnumzana Tsamisa lakamongameli Emmerson Mnangagwa, abanye ungani vela bakho.
Kodwa so ukhetho nxa sikhangele ulukhulu ngaqhutshwa njani nxa sikhangele khona ukuthi abantu akulabudlova obenzakalayo kumbe ubudlwangudlwangu?
Ye kakhulu lakho, labo bayavuma sike saxoxa labe abamabandla aphikisayo, hayi labo bayavuma ukubana hayi ukhetho lolu lungani lwehlukene leminye iminyaka. Lanxa nje izolo bekuthiwa emhlanganweni wokukhokhelwa ngumsekeli kamongameli uMnumzana Chiwenga kuthiwa khona ubonakale amasotsha amaningi okungaze kubonakale endaweni enjalo ikakhulu nxa kukhankaswa edolobheni le Highfields, ukuthi babone nje akuthiwa ama-trucks kade maningi okumangalisa abathi bona hayi lokhu kubayithusile kakhulu.
Yezu akuthiwa ke umanyano we-MTC Alliance ukhala nge-postal balloting, njalo ke uthi sokumele bayisadikhi bathini sibili nxa ungasijaki njengamafutshane?
Ye, Dube bengikhona emhlanganweni kamongameli webandla uMnumzana Tsamisa ekhala ngodaba lonalona. Kodwa sithe simbuza thina ukuthi hawo manje nxa kungenziwanga lokho olufuna kwenze khona lokho kokuthi balubone i-ballot paper lokuthi lidindwe ngubani bazakwenzani, hayi kukhanya impendulo yakhona hayi ayicazi kahle ngokuthi ngakwelinye ngapho ukuthi hayi sizaqhubeka ngokhetho, kodwa ungamlalelisisa ngapho ukuthi yena hayi ukhetho lungenziwa.
Ye, umuzwa wami ukugcina ukuthi sizokuthola kusasa kule ngxoxo mpikiswano eyenziwa iStudio 7 nakusela ngakho.
Ye, Dube kusasa kule ngxoxo mpikiswano ezenziwa zintatheli zindaba zihlaziya udaba lonalolu lokhetho luzahlaziwa e-embassy, kodwa ke abantu bonke abayenelisa ukuthi balandele impikiswano le esizokhitshwa ngalokho kuthiwa yi-live ngesikhiwa ku-YouTube da kuzo zonke inkundla ze VOA, VOA Zimbabwe, VOA Ndebele, VOA Shona.
Ye, kodwa ke nxa ungavalisa abalaleli sibili ngabatshela ukuthi kungani ukhetho luhamba ngemfanelo kumbe luyaqhugezela nje?
Hayi, mina ngathi ke ukhetho luhamba ngemfanelo ngoba nxa sikhangela abezomthetho bathi konke okwenzakalayo kukhanya kwenziwa ngomthetho, lanxa ke okufana lokuthi abaphikisayo laba bathi babone iphepha ukuthi lidindwe ngaphi lokuthi linjani, konke lokho ngezomthetho sikhangela umthetho ngokwakho bathi khona hayi akukho emthethweni.
Siyabonga kakhulu ke Chris Gande khona ngapho ke eHarare, ulale kahle mfowethu.
Hayi,
nathi sibonge. Kusukela kakhulu lo ke nguChris Gande esixoxelaye esecinwani eHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ningakutwa ingxoxo mpikiswano esilethulela yona ngezokhetho kusasa kusukela ngo past 10 ekuseni kusiya ngo 12 emini. Intethele izindaba zizabe zidlana ingqondo ngokhetho lweZimbabwe kunxoxo mpikiswano yethu eye Reporters Round Table Series ngaphansi kwesihloko esithi Setting the Record Straight Understanding 2018 Elections. Sizalethulela ingxoxo mpikiswano enkundleni yokukhulumisana yebulenjini Facebook ekasini le VOA Ndebele, VOA Shona kanye le VOA Studio 7. Lo ngumsakazo we Studio 7 lisuzwa siphuma ngapha e Washington DC. What is kangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane? Amazwe omanyano we-European Union alobelane isivumelwano sokuthengiselana leJapan. Lesi sivumelwano silotshwe esigodlweni seJapan eTokyo yinhloko karhulumente yalelo lizwe uShinzo Abe lomkhokeli owe-European Council uDonald Tusk nokhokela i-European Commission uJean-Claude Juncker. Amazwe akuzwekazi le-Europe asele ebambe owangaphansi ngamazwi kamongameli Donald Trump weMelika oqinisa ubudlelwano leRussia ngemva kokuhlangana lomongameli Vladimir Putin besithi kungaba ingozi enkulu kwezomvikela. Ukuthengiselana kwemali yohlobo lwama-United States dollars aweMelika empakathini kuyaqhubeka elizweni lanxa usibalikhulu webhanga leReserve Bank umnumzana John Manguja ebikwa esithi uhulumende usekhweze inani lemali ayitshala kumnotho welizwe yokuqeda lolu hlupho. Usithandekile Mhlanga usedulela lolu daba.
Umnumzana Manguja ubikwa esithi uhulumende ufake amadola ayizigidi ezilikhulu lengxenye yalo i-$150 million kumnotho welizwe ukwenzela ukuthi abantu bengasayithengi emkambo wensitha. Kodwa umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe ukansila weTsivarasekwa eHarare engoyebandla le-MDCT uthi lokho akusoze kusebenze.
I-black market and akayisoze isuke until sebelungisise kakuhle ngoba ukufaka abakwenzayo imali leyo vele kayibonakali ebantwini bonke, ibonakala kubo bodwa bona abathatha izimali bezingenisa futhi ku-black market bezithengisa ngama-ecocasi lokwezinye indlela ezinjalo.
Amazwi akhe asekelwa ngumnumzana David Ndlovu wakobulawayo engowebandla leZanu PF.
Kuyaluza kwehluza kuba umuntu engathola i-forex market uyahlaphumela engaphandle kwelizwe ayekwenza imali eningi. So ayisoke isebenzi ngaphandle kwelizwe ngoba as long as sizama ukusebenzisa i-US dollars internally ukuthi siyisebenzise locally la izakwehlula ngoba abantu bonke nabangaphandle kwelizwe omunye azisukela e-South Africa sikathatha ama-US dollars
ukhansela Hadebe uthi uhlupho lokuswelakala kwemali luhlupha abantu makhaza lunothise abenelisa ukufinyelela imali.
Akula ncedo abalinika kuzakamizi ngoba imali lezo vele kazifiki kuzakamizi zicinela kubo bona bodwa laba abazana nalaba bakuhulumende abathatha izimali besiya zithengisa u-black market ngendlela zama-ecocage. Sina manje uma sikampena vele sizakamiza ukuthi ukulunga kwendaba yemali kuzalunga ujamisa kuphela angangena angaba kuhulumende engupresident konke okunye abakukhangelayo abaqala ngakho vele kuzalunga ngaleso sikhathi.
Umnumzana Ndlovu uthi ngabe amabhanga ayakhweza inani lemali enikwa abantu ngelanga.
Udaba lwemali lenziwa kuhle. Abantu bavukile ama-banks each and every day besiya phiwa ama-$30 to $50. Njenge-bakis zapho engiyosta i-maximum i-$50 ngeviki. Kutho ukuthi each and every week kufanele ngihambe ngebhenki ngiyelayina. Kanti kungabe sithi i-maximum i-$200 ngiyahamba kanye ngisabuyela ebhenki. Njalo abanye bathi bengazuza imali yale bebe lenhlanta bezuza ama-US bahamba zowathengisa ku-black market ayenathatha ama-bonds. Yiyo kwenza i-rate ibikhwele ngoba ama-US amalutshwane yakwazi nxa kule scarcity kuyenza kuwela ama-price. akwele. So they used to wala kuma few individuals abale chance kumbe abale privilege yokuphiwa ama youth to the bank.
Ingcwethi ecobongula ezomnotho welizwe umnumzana Bhekilizwe Ndlovu uthi udaba lolu lungalungiswa ngokuqeda inkohlakalo kuhulumende.
Kuzabafunde corruption kuzothatha omunye umuntu overy senior khona ngale reserve bank who makes imali yakhe ya corruption vele influence iduku zinama-rent elokhu ngokufake zakhe imali. So you cannot solve that problem kune-corruption elizweni. Uyakhumbula ngesikhathi kuzokuxabane ulo umnangagwa nomgaba, I think it was towards coup, umgaba wayephumele ama-price asare kukhwela and the accusation from G40 was it was being influenced by iloku ilacost. So there is a way abantu ababakwenzayo ukuthi izinto lezi zingabind formula for stability, and that as long as there is that thing, corruption, opposition, selfish and political problems and that absence of support from the international community and things like that, these problems will always be there. Singena mali yethu ethi thina ele value yayo with backing ye political goodwill, you cannot solve this problem.
Kodwa umnumzana Mangudi awusola amabhanga esithi yiwo agogodlela imali endaweni yokuthi ayinike umphakathi. NginguSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Umongameli Isaias Afwerki owahwele Eritrea, lo mkhokeli welizwe le-Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed mhlaka 9 Ntulikazi balobelane isivumelwano sokukhumisana umlotha kulandela iminyaka engamajumi amabili yokulwisana kubangwa umngcelelo kunye okujiyeneyo. Amazwe la ayedlelana kahle kusukela ngomnyaka ka-1993 kulandela isikhathi ilizwe le-Eritrea lithola uzibuse. Kodwa ke lokhu kwaguquka ngomnyaka ka-1998 kulandela ukuxabana kwenkokheli yelizwe leli ngodaba lomngcele. Abantu abedlula inkulungwana ezingamajumi ayisithiyangalombili sebafa ngenxa yokulwisana kwamazwe la. Loba nje ukulwisana lokhu kwama ngomnyaka ka-2000 amazwe la aqhubekela phambili elamabutho ayethobelene kubangwa umngcele. Ukukhulumisana umlotha kuqakathekile kakhulu phakathi kwamazwe la ngoba ele-Eritrea liyenelisa ukuthola elikufisayo elwandle lwe-Red Sea endaweni ezimbili ezibalisa i-Asab le-Massawa. Indawo lezi zilabantu abaningi kakhulu abathenga bethengiselana impahla etshiyeneyo, njalo kulomkhandlo wamanzi we-Suez Canal wenza ukuthi kufinyelelwe umhlubulo wezwekazi le-Europe kanye lamazwe asempumalanga. Ilizwe leMelika lithi lamukela kakhulu ukulobelana isivumelwano okwenziwe lilizwe le-Ethiopia lele-Eritrea. EleMelika lithi lokhu kuza kwenza ukuthi amazwe la athuthuke ngemfanelo. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika. Singalehlukani wathi sikhangele indaba ebezikhokela namhlanje. Umkhokeli womanyano we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze abesadik ukuba benze umhlangano wesiphangiphangi lomgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho e-ZEC. Wayengumongameli wakwelemelika umnumzana Barack Obama namhla wethule isifundo ngoMandela emkhosini weMandela annual lecture owenzelwe kwele South Africa. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje olubalisayo uNkip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.